ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu ukuthi hayi bayakhala bethi amakampani ayadlelana lezanu p f lani lani. Ngitho le America khonangale abanye bathi i-ANC iyabe idlelana lama-democrats. Langaphi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba kulama-independent papers. Akula ama-independent papers kanti ezinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele esekelana lama-opposition parties. Ubonthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusazokuswelakale kukhuluma okunjalo nkomo. But siyezisho lobuthongo ngakhonoko. Hayi umsebenzi awukhambi nkomo. Okuyizinto akazenzakale. Khangela okwenzakalanga lesi America nkomo. Ububonthi ukukhala kwabantu vele akuze kuphele. Abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho. Bona abantu abanjalo bengqeke abangaphumelelanga amakhampani abangatholanga ama-license yiwo abakhalayo abakhuluma kubi. Kodwa-ke into enje ukuthi ama-companies la ama-companies eZimbabwe ama-Zimbabweans amele aqhuba umsebenzi nalowo. Siyababongela ngakhonoko. Akukhambe kuhambe kodwa abantu bonke basuzwe suthiseke njengakhonoko.